Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalithona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlazi ku-24 Nkwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa uvumela inkampani eyethula amagagasi obulembu e-Starlink ukuthi isebenze eZimbabwe iqhasane lenkampani ye-IMC Communications okuthiwa ngekasomabhizimusi uMnumzana Wignell Jivayo.
Ayisonto esingathi yinto entsha adivelophe ikhayelele, kodwa inkinga khathesi ukuthi oqala yena ikhampani yakhona ikhethwe ngubani. Okwesibili, kanti uhulumende yena ama-policy makers, ama-legislators badlale emdlalo bani.
Ibandla le-MRP lilobela umanyano we-SADC lisithi lalo lifuna ukuphiwa imvumo yokungena emhlanganweni walinhlanganiso uzenzelwa eZimbabwe ngoncwabakazi.
Thina njengebandla lemphakathi Republic Party sikubone kufanele ukuthi abantu beSADC babelwazi udaba lwethu, njalo sizikhulumele thina njengebandla.
Inani labacitsha umtshado liyakhuphuka. Kulembiko ethi kulemitshado engamachumi amahlanu ecitshwayo ngelanga linye elizweni jikelele. Kambe kuyini okwenzakalayo?
Ubekethi abadala ubabuya lonihloka ngaphandle ebuye ngekhaya bekungasuze kwazakali. Kodwa kathesi nje ubaba maye ngathi nje eyaphezuka kancane uyaphuma ukuthi akazami ukuya lonihloka, ubanjwa masinya kuwhatsapp lapha nakubofacebook.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. UMongameli Emmerson Mnangagwa usevumele inkampani ethula amagagasi obulembu e-Starlink ukuthi isebenze eZimbabwe iqhasane lenkampani ye-IMC Communications okuthiwa ngekasomabhizimusi uMnumzana Wignell Jivayo liphephandaba lobulembu be-internet eleZim Live. UMnangagwa wethule umbiko esithi uvumele inkampani kahulumende ePortraz ukuthi iphe imvumo inkampani yeStarlink ekhokhelwa ngumnumzana Elon Musk ukuthi isebenze likamnumzana Jivayo ukwethula amagagasi obulembu. Lokhu kukhangelelwe ukwehlisa imbadalo yokusebenzisa ubulembu elizweni. Sixoxe locubungula izomnotho omnumzana Rejoice Ngwenya, yena othi kuyamangalisa ukuthi uMnangagwa engapha njani imvumo uJivayo kungaziswanga idale lephalamende.
Iqiniso phela singathi khona ukuvunyelwa kwe-Starlink ayisonto esingathi yinto entsha adivelophe ikhayelele, kodwa inkinga khathesi ukuthi oqala yena ikhampani yakhona ikhethwe ngubani. Okwesibili, kanti uhulumende yena ama-policy makers, ama-legislators badlale emdlalo bani, ngoba befanele babe yibo abakhulumayo ukuthi hhayi sesikule umthetho suvumele ukuthi i-Starlink ibe khona ozanikeza-ke sokufakwa ku-public tender. Ngathi kuzakuba le nkinga khonapho ukuthi yena umongameli welizwe izingenisa endaweni zethu angafanelanga ukuthi abe khona.
Abanye bayabuza ukubana kanti inkampani yona le ekuthiwa yi-IMC vele idlala ndima bani, ngoba amanye amazwe abala mankampani asebenza ukuthi kube le Starlink. Ukubona njani wena?
Ye, liqiniso. Singazi ukuthi ngoba yena i-Starlink engxenye balendlela ezokudinga abantu abangabamela elizweni bekhangele ukuthi bona umumo webhizinisi lakhona linjani. Kodwa njengokusitsho ukuthi kaningi i-Starlink ingavele inikeze imvumo yokusebenza elizweni, bayazenzela bayadidingela bona kuze nge-DSTV. I-DSTV ingaziyanikwa imvumo, i-license yoku-broadcaster eZimbabwe, ama-agents bayadidingela bodwa. Yikho kuzakwa lo mbuzo ukuthi kanti yena umnumzana u-Emmerson Mnangagwa aze abe ngokuyisibili okhethayo, hhayi kulo munye othalapha emsobheni.
umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezomnotho ubekhuluma icingweni le Studio 7 eseHarare. Imizamo yokukhuluma lomnumzana Chivayo yehlule ngoba ubengadobhi ucingo lwakhe.
The Voice of America.
Lamuhla likhefu le-Africa Day okulusuku olunanza ukusungulwa kwenhlanganiso ye-African Union eyayisaziwa ngokuthi yi-Organization of African Union kumbe OAU. Lolu lusuku amazwe ezwekazi le-Africa ananza ubuntu lamasiko abo kugqokwa impahla ezitshengisa ubuzwe lokudla okwendulo. Umongameli Emerson Mnangagwa wethule umbiko esithi leli lilanga liqakathekileyo ngoba likhumbuza izwekazi le-Afrika ukuthi kumele likhuthaze intuthuko. Icele le-MRP elikhokhelwa ngabagcinisihlalo abasaphethe isikhundla omnumzana Thembisani Mfulongathi Mpofu lomnumzana Chilumbo Mudenda lilobele umanyano we-SADC lisithi lalo lifuna ukuphiwa imvumo yokungena emhlanganweni walinhlanganiso ozenzelwa eZimbabwe ngoncwabakazi. Encwadini esezandleni ze-Studio 7 equtshelwe iziphathamandla zalinhlanganiso kweleBotswana, leli bandla lithi lifuna ukuphiwa ithuba lokwethula imibono yalo ngodaba lokungananzwa kwabantu bezigaba zeMatabeleland leMidlands. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Mbonisi Gumbo ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye kunjalo sibili thina njengebandla lemphakathi Republic Party sikubone kufanele ukuthi abantu beSADC babelwazi udaba lwethu njalo sizikhulumele thina njengebandla udaba lwethu. Yikho ke sithethele lithuba ukuthi njengoba iSADC ifuna ukuzoyenza umhlangano wayo ngo-August lapha eZimbabwe, kuqakathekile ukuthi lathi siparticipate njengabanye ama-delegates ngoba siyake sibone ukuthi ama-opposition nama-civic societies besinye isikhathi banikezwa ithuba lokuthi bakhulume kuleyo mhlangano. Yingakho lathi njengebandla leMthwakazi Republic Party sifuna ukuthi basinikeze lelo thuba sizikhulumele. Kunjalo sibi u-co-chairperson weMthwakazi Republic Party kunye lo secretary general wethu u-deputy uBabo Xakaxwane bahambile bafike eBotswana emahofisini SADC lapha bafike bachiya khona incwadi beyichiyele secretariat khonale izolo mhla ka 24 May sikhangelele ukuthola impendulo between 7 to 14 days ukuthi sazi ukuthi basivumela yini.
Sizwa kuthiwa izolo lithole incwadi emapholiseni elitshela ukubana umhlangano kade lifuna ukuwenza eBinga abasoze balivumele baliphe imvumo amapholisa. Ungasitshela ukuthi kuhamba njani ngalo?
Kunjalo sibili eBinga amapholisa asifonela efonela uBaba Mdenda onguye omunye ukhoche person esitshela ukuthi angeke sisakwazi ukuqhubeka ngerally yethu ebizoba khona namhlanje eBinga. Sazama ukuthi sibuzisise ukuthi kungani siyaliswa ukuthi siphatheke siqhubeke ngale umhlangano wethu. Basitshela bona ukuthi kule security threat kodwa leyo security threat asitshela ukuthi imayelana lani kodwa ngokuzwa kwethu abeBinga bebevumile ukuthi umhlangano uqhubekele phambili basebefonelwa ngabewange sebefonelwe ngabeHarare yibo ababatshele bathi singavunyelwa ukuqhubeka ngalowo mhlangano. Isikhathi esiningi sijala ukuthwala nzima uma sifuna ukwenza imhlangano yethu epeaceful njengebandla leMthwakazi Republic Party kakhulu eMathebeleland North lakobulawa kodwa eMathebeleland South isikhathi eziningi basivumele. Into esimangalisayo ukuthi ibandla lethu selile 10 years likhona alikazi noma ngosuku olulodwa litholakale lilecala lokwenza iviolence lapho esenzela khona umhlangano. Asikaze senze iviolence njalo akukaze kube lento ehambelana lodlame ame lapho kuyabe kule mhlangano yethu emthakazi Republic Party kodwa sibona amapolice eqhubeka esiyalisa eminye emhlangano yethu lamanye ama programs ethu esithi kuzoba le security threat
manje lizaqhubeka licela yini imvumo yokwenza imihlangano njengoba kukhanya aliphiwa
kungaqhubeka kusenzakala lokho njengebandla silemicabango yokuthi si approach i high court sihambise simangalela amapolisa ku high court ngoba i constitution yaseZimbabwe iyasivumela ku section 59 la ku 60 la ku 61 ukuthi siphatheke kuma programs e politics njalo sikhulume lokho esikufunayo iyasivumela konke lokho kodwa iZANU-PF kunye lamapolisa yibo abasiyalisayo ukuthi senze lokhu esicabanga ukuthi kufanele ukuthi sikwenze.
Lo ke ngumnomzana Mbonisi Gumbo isiphatha amandla secelele MRP ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekubulawayo. Umbukiso wezokulima weAgriculture Dealers and Manufacturers Association of Zimbabwe iADMA Agricultural Show walonyaka ugcitshwe lamuhla eHarare. Abalungisa imitshina yokulima abalimi labanye bebebukisa. Imibukiso yezokulima iyabaphathisa na abalimi ngalesi sikhathi kulokuguquka komkhathi okubangele isomiso. Uthabo Kancube weStudio 7 lengcwethi yezokulima njalo ifundisa ekolitshini leNational University of Science and Technology NUST umnumzana Everson Ndlovu ubaxoxe ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umbukiso lo uletha ndawonye amakhampani amaningi kakhulu aphathelane lezokulima. Amakhampani, for example, atshengisa esingathi nangesikhiwa ama-innovations in technology, imitshina yokulimisa le. So silakho ukuthi siyibone imitshina le, ama-farmers alakho ukuthi ayibone imitshina le, bakhompeke le mitshina abalayo already, babone ama-changes asihamba abakhona. Likhombule ukuthi khona i-aim lapha ukuthi sikweze sikhulise isivuno sethu. Sisikhulisa sinjalo ama-costs kumbe imali esizifakayo zibe ngaphansi. So kuqakathekile ukuthi siyibone imitshina leyi. Okwesibile ngoba kuqakathekile ukuthi ama-company la kumbe ngithi umbukiso lo uletha ndawonye ama-companies wonke la kuyanika isikhala sokuthi baxoxisane. Esingathi ngesikhiwa yi-networking, kumbe ngithi mina networking opportunities.
Nxa sikhangela isikhathi umbukiso lo oqhutshwe ngawo, singaba siyisikhathi esilungela abalimi na?
Zakala kathesi siphakathi kwe-drought le ebangelwe yi-El Nino. Bengizibuza umbuzo ukuthi, but why now? Why show le ibuya kathesi? Kodwa sananzela ukuthi no, kule thuba elihle. The reason why ibuya kathesi ukuthi sibe fully prepared for the next season. Siyafundiswa, siyabona singakuthenga, siyakubona singakweleta, sesikuthatha, sesiyafaka in our farms, emakhaya ethu.
Yebo, bakhona abalimi abaphathiswe yilombukiso. Kuyiwa phambili, yiwaphi amanye amanyathelo angathathwa ukuze kwengezelelwe inani labalimi abaphathisekayo?
Mhlawumbe ayisithi sonke ama-farmers esingafinyelela ukuya ngapi? Eharare nxa uthatha into account i-cost ekhona in getting there lokuthola khona kokuthola usiyabukisa. Umkhuleko wami ukuthi ama-shows anjalo nga ayakascade down to provinces. For example, such a national event ibe seGwanda, i-provincial capital yeMatsouth, komunye umnyaka kurotate. Yes, kurotate. Why? Kwenzele ukuthi ama-farmers amaningi abe lamathuba okubona lezi zinto, abe lamathuba to network directly with ama stakeholders la abuyayo ukuzoshokesa.
Lo ke ngumnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi kwezokulima njalo ifundisa ekolitshini leNational University of Science and Technology iNUST, ubexoxa icingweni lo Thabo Kancube weStudio 7 ekhona le kobulawayo.
Lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela ndwandwe,
lamlela,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampa wafo bembula,
Ukuze emaphandleni izakhamizi zesigaba senkayi eziqintini zeJende leMenda zikhala ngesimo sendlala ezibhekane layo kanye lokuswelakala kwamathuba emisebenzi ikakhulu kuntsha ethi kubangela ukuba lesi siqinti siqhubeke silobuyanga kwezentuthuko. Unokuthaba Dlamini usabela lolu daba ngokugcweleyo esenkaya.
Osakhulayo wesiqintini seJende umnumzana Dumisani Sibanda uthi phezu kokuba amathuba emisebenzi engekho kulesi sigaba okusuka kube nzima kakhulu njalo yikuba indlelo eziholisa abampofu ziyabandlulula abatsha.
Phambi komphakathi sibili uhlelo lukhona kodwa luyakhetha intsha. Intsha balubhala kuthiwa intsha izazibonela kodwa silaplani ukuthi sizazibona asisebenzi asinjani. Umdlala vele igcwele ebantwini lapha esigabeni.
Amazwi kaSibanda elekelelwa njalo ngukosikazi Thembi Nkosi Ncube othi ikadi selidlalela eziko emizini eminingi.
Abanye vele sebelala totally vele bengahlifakanga lutho emlonyeni. Lezikolo zizavalwa ebantwaneni ngoba umntwana asozihambe engadlanga esikolo. Mina nginje mzali ngizakuthatha ngapi? Kathe sikunje kuyafuneka lezi mali zesikolo. Ngizathi imali yesikolo yinto imali yokudla. Ngizabe nguthethe nga. Abantwana bayakufa ngendlala.
Omunye njalo okhathazekileyo ngalolu hlupho lwabantwana abalambayo ngumnumzana Mlele Sibanda othi le nhlelo zokubaphathisa kazikho.
Lezikolweni akula kudla. Abantwana sasithi ngxi i-government la izafaka ukudla. Ezikolweni abantwana bezuze lakuthi ngabe bathola something abangayidli.
USibanda uthi lezifuyweni isimo sibi kakhulu lonyaka.
Besivele kuphila ngokutshaya izitina lezitina lezo lonyaka zikho. So uthi abafana bethu lapha sithi singathi siyabamba ngaphi, siphumputhe ngapha, uphumputheke. Konke lokhu ngesukucelayo sibi uthi siyacela ukuthi la nxa singathola abangasincedisa ngokugejwela imigodi. Besidrilele inhlanganiso esingasigebhela imigodi, sithola amanzi futhi la angasiphilisa le nkomo zethu ukuthi zinathe eduzane.
Unkosikazi Maggie Mguni wesigaba seJende laye uthi abantu abavunanga sibisa amajodo.
Izifuyo zizaphela ngendlala. Lezi mali zokuthi sithenge ukudla kwenkomo kasilazo. Ukuthi vele kuzakwenzakalani nxa uhulumende engasangenelanga ngendlela zonke angazama ngazo. Hayi, sibona kuyikufa kuphela lapho esizahlangana lakho.
Imizamo yokuxhumana lomkhokheli walesi sabelo umnumzana Richard Moyo yehlule kodwa kuphenyo olusanda kugqitshwa inhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba e-United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs lubika ukuba izizalwane zeZimbabwe jikelele ezifika izigidi eziyisithupha 6 million ziyaswela ukudla. Ngokomzekeliso bathi abafundi abafika phose izigidi ezimbili 1.8 million zisengcupheni yendlala zigaba zonke zelizwe ngesizathu sokungani kuhle kwezulu. Lokhu kubangelwa liyezi lesikhudumezi okuthiwa yi-El Nino. Bathi njalo lindlala isingeze ukulwisana emakhaya, ukudlwengulwa kwabesifazane kanye lokusweleka kwamanzi ikakhulu emaphandleni kunye lemadolobheni. Imisebenzi yona ililihlo lentwala. Ngimele iStudio 7 ngisenkayi nginokuthaba Dlamini.
Sengidedela emuva ngilichiya ke ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula umkhuhlane wengqondo ngesikhathi kunanjwa wona kuyona le inyanga. Sixoxa nomongikazi osebenza esibhedlela ongathandanga ukubethwa ngegama.
Kule stigma esikhulu kakhulu isizathu kuyukuthi sicabanga lavele ukuthi umkhuhlane wengqondo kungamadimoni, kungabantu abanamadlozi njalo akungani vele nje into engakazwisiseki kuhle emphakathini. Baningi sibili abantu bayadonda ukuthi basukele phansi kuye esibhedlela beyilanda ukuthi bafuna ukuyalaphisa omunye umuntu.
Baqalisa ngapha bafuna ukuthi belatshwe lo mkhuhlane.
Ikakhulu abantu abafuna ukwelatshwa umkhuhlane wengqondo njengoba ngitsho nje ukuthi kuthatha isikhathi ukuthi abantu bazibathathe leso sinqumo. Izikhathi eziningi bayasebeke bakhuluma labantu be community laba abahlala nabo abalolwazi kancane esibedlula emakliniki kakhansili kumbe ngama-rural clinics lapho abavele bekhona. Yibo ke laba abantu ababathumezayo ezibhedlela ezinkulu ezizaqala ziye bahlolisa ngabodokotela babone ngeqiniso ukuthi umuntu lo ugula umkhuhlane wengqondo. Bangahlolwa-ke ezibhedlela lezo batsho ukuthi hhayi ngeqiniso umuntu ugula ingqondo. Usezabo uyarifeywa-ke kubo Ngutsheni, Ngutsheni vele zivele lasi-referral center.
Kodwa indawo ezinjalo ezinjengeNgutsheni ziyatholakala ezigabeni eziningi zelizwe.
Izibhedlela ezelapha umkhuhlane wengqondo zisezilutshwane elizweni lakithi. Amakliniki alapha abantu abalo mkhuhlane wengqondo ikakhulu asezibhedlela ezinkulu njengakubo Parirenyathwa, kubo Mpilo, kulama-small units, kubo UPH. Kulama-small units nje abekhangela ukuthi maybe baqale bahlole umuntu bengakamhlolisisi. Ingutsheni yiso sodwa isibhedlela eselapha ingqondo ekhona. Ongomawuru lezinye izibhedlela lezi ezikhona nezibhedlela ezincane kakhulu eziphongugcina nje umuntu okwesikhatshana besamhlola nje ukuthi ngeke kuze kwelathwe yini khonapho besenzela ukuthi Ingutsheni layo ingambelwa kakhulu ngabantu.
Kodwa kulula yini ukuthi umuntu athole usizo ngaphandle kwembadalo?
Izakhule kwelapheni umkhuhlane wengqondo njengoba ngithi vele kungani into engakemkile emukeli kuhle ilizwe lonke nje jikelele. Akulula ukuthi umuntu aphongulathwa nje mahlayana. Uzabona ukuthi laba abavele bevuleke ingqondo kumbe abantu laba ngithi balezimali zabo yibo abantu abaphangisa ukuthi bemukele ukuthi umuntu ugula ingqondo. Kodwa lapha azayo yahlolwa khona kuma-psychology zindawo ezidulayo ezikukhitshelwa imali. Ungahamba ezibhedlela zethu zikahulumeni kulumende uzafika ukuthi into yangikhona kabayithathile njengento eserious emele idilwe layo khonaphokhonapho. Umuntu uyathatha isikhathi engakahlolwa ngoba akalayo imali ukuthi ayihlolwa okuqondileyo. Ezibhedlela zikahulumende ngempela sibili kuyabhadala wona la ama-consultation amancane, akukho nje ohlolwa for free. Okutho ukuthi wonke umuntu omele ahlolelwe umkhuhlane wengqondo uhlolwa efike wakhupha imali.
Abantu ungabaxwayisa uthini njengomongikazi?
Into engayixwayisa abantu njengomongikazi ukuthi abantu bamele babekwazi ukuthi umkhuhlane wengqondo akusonto okuthiwa khona kayelatshelwa, njalo asonto okuthiwa khona kumbe singathi ngumoya ngamadimoni. Ukugula ukugula kungaze kube sengqondweni emzimbeni, konke ukugula kumele kwelatshelwe. Ende sikhangela kulezi nsuku umkhuhlane wengqondo vele usubhadile usumkhulu ngenxa yokusebenzisa kwezidakamizwa lokho sokukhona sokuvamile elizweni lethu. Yikho-ke abantu bamele babekwazi ukuthi nxa kuyukuthi umuntu usegulile makaphange ayelatshwe, yinto eyelatshwa njengawonke nje umkhuhlane.
Leyo bekuyingxoxo lo mongikazi ongathandanga ukubethwa ngegama osebenza ezibhedlela. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kuhlelo oluphathelane labesifazana. Lilami osithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America. Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane. Ngokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga mthakazana, ngiyale kuyimpinde ngiyela kubalaleli.
Ubona njani udaba lokubana abantu abacitha imtshado lezi nsuku ungani inani labo liyaqansa? Sibonile lapha ngolesine kuthiwa bekulabantu abedlula amachumi amahlanu ngelanga linye bezocitha umtshado. Kungakubangelwa yini lokhu nxa kukhangelwe?
Yinto esivamile kakhulu esesiyibona isenzeka mpela usuku losuku. Okuyinto ngathi ngingakakhulumi ngezimbangela, kuyinto enikeza ichala, iyamangaza kakhulu njalo iyethusa ukuthi ugcina uzibuza ukuthi siya ngaphi, iyagcina imingaki imithathu ekugcineni. Kodwa izizathu zokuthi sibone kusephula imishado zimbadlwana zona. Okokuqala ngicabanga ukuthi okunye okokuqala nje kuwenzalo kakhulu kube khona ukuchitha kwemishado. Yabona indlela isimo esingakhona indlela osokunzima ngakhona ukuphila nxa sesikhangela kwezomnotho abantu abantu abalamali bahluphekile kule ndlala. Uyazi indlala iyazidala izinto eziningi. Ekhaya lihlezi lingumama nobaba nje ma isimo singahambi kahle kwezezimali kule ndlala. Ukuthandana lo ubekezelelana kuyayehla. Yazi kudala imishado yabomama labo baba ugogo nabomkhulu bekungachitheki ngendlela esesibona ukuthi ngakhona imishado. Mhlawumbe kusenziwa ukuthi kudala abantu kade kuthiwa bayabekezela. Khathesi izinga lokubekezela emathandweni, izinga lokubekezela emshadweni selayehla kakhulu. Labomama kade bebhekele ukuthi babekezele emshadweni abasalakho ukubekezela. Asisakwazi ukubekezela ngento encane nje umuntu usengangcona bona ukuthi hayi lowo mshado awucinywe impela kulokuthi ngibekezele lokho. Abakwazi ukubekezelela ukuthi mhlawumbe ekhaya isimo somnotho asikho kahle. Abakwazi ukubekezelela ukuthi mhlawumbe uba usehamba isikhathi eside lapha ekhaya usehamba izinyanga ezimbalwa umama usele yedwa. Kudala bebekezela kodwa omama abasisakwazi ukubekezelela lokho. Ngento encane nje asiselayo inhliziyo ende yokuhlala emshadweni, nento encane nje umshado uyachitheka.
Bakhona abathi bona selokho kwafika oWhatsApp labo Facebook inani lokuchitheka kwemshado liyakhuphuka. Kungakuliqiniso yini ngokubona kwakho?
Kuliqiniso elikhulu kakhulu lelo bamgandi, ngoba singathi siyananzelela oFacebook labo WhatsApp laba o-social media sebafikayo benza izinto eziningi yade zisenzeka zisithe zivezeka obala. Mase ziveze kobala bese zidala ukuthi abathandanayo bakachadileyo bagcinele icabana njengokuthi nje kuWhatsApp lapha kudala ubethu baba noma ethi uyatshontsha kumphuma ngaphandle ubethu abadala uba uyalona ihloka ngaphandle ebuye ngekhaya bekungasoze kwazakale. Kodwa kathesi nje ubaba maye ngathi nje uyaphezuka kancane uyaphuma uthi akazami ukuyalola ihloka ubanjwa masinya kuWhatsApp lapha nakubo-Facebook. Akusafihleki ubaba noma kade sithi kahle aphuma athi uyashesha ukubanjwa ngoba izinto zabo-WhatsApp azifihleki zizinto nje. So into sezivezwa obala sikuthi into ezenzeka manje bezingenzeki kudala, bezisenzeka kodwa bezihlala ziyimfihlo bezingaphumi ngoba lokungela ndlela yokuzikhipha njengale esikhona manje yaba-social media. Ngiyavuma kakhulu mpela o-social media o-Facebook, o-WhatsApp, o-Instagram, o-TikTok obani bani balomphelelo omkhulu elibekomchithele into yomshado kulezi nsuku.
Hayi, isikhathi sesingasavumi, ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyavalelisa abalaleli libe nomsuku obuhle. Isikhathi ingachitheli bakithathi zamele ukubekezela. Singabekezeli kuze kweqe kodwa sibekezelele.
Hayi, siyabonga. Hello ke ngunkosazana Victress Mathuthu olwela ilungelo labesifazane. Ebesixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba. Asidibaneni njalo kuhlelo lunye ngevikezayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi balaleli iso sesidliwe ngumangoye, kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye izenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usevumele inkampani ethula amagagasi obulembu e-Starlink ukuthi isebenze eZimbabwe ixhasane lenkampani ye-IMC Communications okuthiwa ngekasomabhizimusi umnumzana Wicknell Chivayo. Ibandla le-MRP lilobele umanyano weSADC lisithi lalo lifuna ukuphiwa imvumo yokungena emhlanganweni walinhlanganiso ezenzelwa eZimbabwe ngenyanga kaNcwabakazi. Silugqiba ke lapha uhlelo lolamhlanje, abanganelisanga ukulalela lingasizwa ebulenjini ku www.voaindebele.com. Igama nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa. Lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.